Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga libuka njani libuka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine sazibu 30 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo elizweni.
Kina ngapha kuzona siyekwa siyakhankasa lokusikhuluma labantu kobulawayo eastern
kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abemandla lesisi banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga.
Kanti engingakutsho nje loko kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi ngesilungu at the moment ku-opposition leadership yayikho. Engingakutsho ubuqotho obukhulu yikubona ne-ZANU PF ingani iyahlanaza iyakhlamaza.
Umanisipala wakobulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lo mkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula 150.
Kuzananzelela ukuthi abantu laba ababi lo-18 vele yona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe le-accountability loba bengabe bedalisana.
Sokuqhamuka umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini le ntombazana eleminyaka ephansi kwelithumi lasithobamunembili 18.
Lobo lakobulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lo wekholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezitheneyo elizweni. Ukhetho lwama-by election luzaqhutshwa mhla ziku-9 kunyanga kaMpalakazi. Kulama-by elections alichumilane 14 awamalunga edale lePhalamende, Senate leKhansili. Ezigabeni okuzenziwa khona ukhetho kubikwa kulokuthulwa okwamanje lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla azancintisa ikakhulu eleZANU PF leleCCC. Sixoxe lomabhalane webandla leZANU PF umnumzana Obert Mpofu ukuze sizwe ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani.
Uhamba kuhle kuma-constituencies wonke lawo akumele kwenziwe ama-by-elections. Thina ngapha kuZANU PF siyakhankasa lokusikhuluma labantu kobulawayo eastern north wonke okuhamba kuhle abantu lokhu sikhuluma labo kakuhle akulakuthokozela akulakuphombana ngeminwe abantu bafuna ukuthi benze into ezabalethela intuthuko injalo zabalethela lokuthula.
Ya sesike sezwa abamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC besithi ibandla leZANU PF liyathenga amavoti ngokupha abantu ukudla lokunye okunjalo, lithini linalo?
Mina ngigambe abantu akufanelanga badle ngesikhathi somkhankaso. Asonto yokuqala ukuthi bakhulume khonoko abantu be-CCC. Thina sikampena, sikhankasa, sisebenzisa abantu lokho esithi siyabenzela khona nxa sebesivotele. Lokho okuningi angikwazi, abantu nje abaqalayo sebona ukuthi i-ground kayibavumeli. Kodwa kuthule kule phisi kulokuthula okuhle okuthi abantu azayesizwe not even one indawo lapho kuthiwa khona abantu besila ezomba ngazwe bebanga ukuthi kuyavotelwa bani, kuyagantaselwa bani. Abantu bazisebenzi bakwenza kuhle yoba inifane ngathi sasiyilizile thina. Azange sicobozele savuma iy'nqumo zabantu kodwa kathesi senza the same thing. Abantu bazazikhethela umuntu abamfunayo, uyiphatha abayifunayo libandla ebalifunayo. Kodwa siyazi ukuthi iZANU PF this time around izanqoba ngokuthi thina ithesi le program ye-NP2.
Alo-ke ngumnumzana Obert Mpofu umabhalane webandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by elections sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
Ninjani Mahlabe Zulu engakutsho ukuthi iZANU-PF vele ivehle yaqhephetsha iqeda yabona ukuthi laba bantu abarecalliweyo ababiziweyo laba ngochabanga kabasoze babuyele eParliament ngakona lokho abakutsho ukuthi anje kule judgment echoyo ukuthi laba bantu abangeze bahamba bayakontesta ngebizo ungebizo lesisi esiseyiyo elwelwayo njalo ebarecalliweyo njalo into engiyibonayo ngabantu indlela abantu abazonde ngayo ngokwenzakala kwezinto la makhandi afakwe ngochabango abantu abasoze bavotele kabasoze bavotele iZANU-PF izawina ama-by elections lapho most engathi kuningi bawo izawina ngoba abantu bazondile njalo laba kade befuze bakhethwe ngabantu ababekhethwe ngabantu bona labo esingathi ngabarecalliweyo kabasoze babuyele ngenxa yokuthi kule judgment ebalisa ukuthi babuyele
kodwa nxa sikhangele indawo ezinjengakobulawayo okuhlala kunqobe khona i-CCC ubona ngani kuzaba lo mehluko yini kathesa
kanti engingakutsho nje loba kungaba busungu ebantwini abaningi ukuthi engingakutsho ngesilungu at the moment ku-opposition i-leadership kayikho engingakutsho ubuqotho obukhulu yikubona le ZANU-PF ingani iyatanaza iyaklamaza ukuthi ubukhokheli obuqotho vele abukho opposition ukukhokhela babulingasa nje umuntu njengoTsvangirai ukuthi wayesithi nxa abantu behlukuluzekile ahambe phambili athi asenzeni songo zahamba labantu ngaze nitshaywe ngenzeni akukho ubukhokheli obabantu abanjabo Job Busikhala lathi kanti sinje njengomzacawe kusaza ukuthi nxa umzacawe ngodwa kule nto ethile ethe umzacawe ngena enjengale kaValerio ukuthi uValerio senziwa ilunga leZANU-PF ukuze kube yibo abakhokhelela balondolozi njalo bagcina abantu abe sesitwa uValerio sokufuze abe ngomunye oyingxenye yeZANU-PF ubukhokhela abantu bazondile ngendlela okwenziwa ngayo kuma elections ukuthi ama election apho ama vote abo azanga protectwe ngendlela eqinisekile ukuthi laba ukhona ukuthi babe kwathi babevotela bavotela ubukhokhelo obukhona so ngenye into ebuhlungu kakhulu nale nto inje yakhona ukuthi iyona ngokwayo i-CCC ihlale kakhulu ibheka ngokuthi ingakhangela into eziqakathekileyo ezifana nokuthi ama structures the constitution kuze kugcina sebe kurecallwa ama candidates abantu bekhangele bebona ngelihlo elikhatshana ukuthi ithi i-organization ye-party ayihambi ngendlela ubukhokheli kathesi ekande buyahlupha ekhaya especially ku-opposition nganabo umdlaza adula abantu ngesikhathi sika-August 23 kawuse kuzaba le ntothwa i-vote upper enZANU-PF amalungu eZANU-PF azahamba evote avotela babo bangene ngoba abantu bazondile bona laba abaza kuhamba bakucontinue kuye phambili into engenzakala kule two ways uZANU-PF singabekela bahambe baye phambili bayedivide ama-votes oyingabona ngathiwa baqine kakhulu i-VCCT i-VCCT kibo abangangeni laba abakachabango vele avunkambamanga abantu bazondi asoze babavotele
umnumzana Josephat Mzacangulu bengolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Umunisipala wakobulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. Kwezinye izigaba zelizwe umumo mubi kakhulu. Kodwa kobulawayo umumo awukafiki kusibanga esikude ngoba amanani akhona ephansi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Njengedolobho lakobulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lowekholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho lanxa thina kobulawayo ke singakabambi umuntu ongaba la yena lo mkhuhlane. Okokuqala sifisa ukuthi sihlanze idolobho lethu abantu abathengisela ezindaweni ezingavunyelwanga sibakhiphe baphume bese sihlanza ke idolobho ikanti le ndawo ezithengisa ukudla ezingela la ncwadi zokuthi zithengise ukudla singathi ngama-licenses nesilungu lazo zikhangelele ukuthi sizivale idolobho lethu lihlanzeke bese sisenza njalo i-awareness yokukhulumisana lezakhamizi zakobulawayo sizitshela ngomkhuhlane nalwekholera okhanya usubhahile elizweni sibanika le ndlela zokuthi lo mkhuhlane unganqatshelwa njani yikho esiza kwenza ngeminye imizamo esizayenza kodwa kuqakathekileke ukuthi sihlanze idolobho idolobho lihlanzeke bese sisenza-ke imizamo yonke-ke leyo engikhulume
yona imithi lokunye okukhangelelwe ngabantu ababe belomkhuhlane wonalo kukhona yini kuyatholakala lula
ye ngeke ngitsho kwamanje ukuthi imithi ngaba khona kumbe kayikho kodwa ukuqakathekile ngokuthi abantu bavikele banqabele bangathathi lo mkhuhlane yebo kambe njengedolobho asoze sigoqe izandla sithi kasilamikhangelana ukuthi sisebenzisane lezingatsha zonke ezikhona ezikahulumende sisebenzisane lama churches sisebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo ama civic organization sisebenzisane labosomabhizinisi bedolobheni lakobulawayo sibone ukuthi lo mkhuhlane uyanqatshelwa njalo imithi yokuthi ke yelaphe lo mkhuhlane iba khona sisebenzisana ke sizizalwane zeZimbabwe izakhamizi zakobulawayo jikele
umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo Sokuqhamuke umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini lentombazana eleminyaka ephansi kwechumi lasithoba minombili 18. Umthetho uthi intombazana eleminyaka ephakathi kwechumi lambili kusiya kwelichumi lasithoba minombili 18 ilelungelo lokuya emacansini lowesilisa. Kodwa inengi lithi iminyaka le imele ikhuphuke ifike kwelichumi lasithiya ngalombili. Eloba ebulenjini we-X owake waba isikhulumeli sebandla le-CCC, unkosazana Fatsai Mahere. Uthe okwamanje umthetho uthi intombazana lanxa ileminyaka elichumi ingalala lowesilisa bevumelane. Akulacala okwenza umthetho lo ube yize sixoxe lo mzali unkosazana Kethiwe Bebhe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
uzananzelela ukuthi abantu laba abaphi lo 18 vele wona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe le-accountability noba bengabe bedalisana kusuka nje kuthiwe u-under 8 so if umthetho bengela ungakho babambe accountable ukuthi bayenze icala mina ngibona ingani nodaba lokuya emacansini abakabi matured enough ezingqondweni ukuthi bekwenze njalo bekwazi ukumelana lama-consequences akho ngoba umuntu o-under 18 uvele uyi-liability yabazali so as long as engakabi psychologically matured ukuthi athathe i-responsibility nge-any aspect of impilo yakhe then nokuya emacansini kumele kwenziwe icala ifi umuntu okhulileyo okwenza
yona i-18 ubona ungani ubona kusenzakala yini kumbe iminyaka vele imele yona ibe yi-21 njengamanye amazwe
ya 21 mina ngivumelana nayo ngokuzananzelela ukuthi impilo yanamuhla abaningi vele abanale 18 years they are still under their parents' roof nomuntu uzothola ukuthi for example mina I did my A-levels the year that I turned 18 so nxa ngangisathengelwa ama-uniform ngisathengelwa ama-toiletries so I believe ukuthi ngaleso sikhathi kwakungekho engangingakwanisa ukuzenzela khona so if i-21 yi-age yokuthi at least umuntu abaningi ethi the age 21 babe sebenendlela zokuthi abanye sebesebenza so mina ngivumelana lokuthi i-21 yiyo elungileyo
kodwa bakhona abanye abathi endulo omama babesenda bengakafikisi iminyaka engu-18 kodwa kwakungela okubi okwakusenzakala wena ukubona njani khonokho
endulo babazande kunengi okwakusenzekala okwakusethula futhi ilungelo lomntwana oyintombazana kumbe umuntu wesifazana but ambona ukuthi kwakungekho okubi kumbe kwakungabi indaba zalutho it was because ngalezo nsuku vele omama nje kwakungani la mantombazana abala malungelo njalo abaningi babethathwa bendiswa babengelaseyi kungelasivumelwano balutshwani ababehamba ngokuthanda uzananzelela ukuthi kwakukhanya ingani kunomali ngenxa yokuthi mhlawumbe wayengekho okuchallenjayo kodwa ungakhangela bonogogo bona labo labo bami bami amsuwa manje bayafisa lapho ukuthi ngabahambe ezikolo baba la ma-choice okuthi bebezifundele bezikhethele ukuthi sebefuna na ukwenza so ziningi izinto ezazisenzakala endulo ezazisethula amalungelo abantu until into izele I challenge in Angelele ukuthi iba lemthelela engalungile abantu nje bengayiboni ngani noma so mina sibi lanqa bakhona abathoyi ukuthi kwakusenzakala ambeni ukuthi lawo mantombazana ngalezo nsuku babe kujabulela kwakuyikuthi nje bazele imphuzathi system and ayikho inye impilo ababeyazi kodwa ngensuku zanamuhla ungananzelela sesibheka le ikhonomi yendulo lempilo yendulo yayinganzima kangako umkhonomi wakulezi nsuku vele umuntu o-under 18 years usaseyilayabhilithi yabazali bakhe
Unkosazana Kathy Webhebhe ngumzali ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseBotswana Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olweMeteorological Services luthi abantu kumele balimuke izulu lesiqotho elikhangelelwe ukuna kusukela lamuhla kusiyango lesihlanu. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ukhetho olwedlulweyo lwabiza imali engamadola emelika ayizigidi ezifika phose amakhulu amabili US 188 million dollars. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lami bengicela ukungena ezindabeni bengicela ukungena ehlelweni khona binjani kodwa lami ngike ngikhomente ngakulapho okumele ukuthi ngikhomenteke khona lami bekwazi kokufaka umbono abantu bakithi abayekelani ukulwa bebodwa siya abantu bakithi ukuthi udlame bekele ukulwana belungise ilizwe labo bengabalani bengacwasani abantu kababonisane kahle abadala labo baqonde izindlela kahle siyacela ngomusa hayi udlame hayi ukuthukana mabesi bengabi bodwa bengavulalani bodwa abalungise ilizwe labo lilunge ngokulunga okuqondileyo ngiyabonga ma ngangena ehlelweni
salibonani basakazi bethu benjani hazi ndoda yami le izozwakala khona ngapha ngazi izovalwa ngazi ngithi ke ngiphawula nje kunamajaha abahlale komade amandebele kafruze mela kodwa ye yadima ntu basempumalanga Ndebele amandebele kuyaphanda abantu ezempumalanga kulalito angayenzaka xa utshela ukuthi amandola asiko amaniprovinsi amandebele ekhona khona ma ungadiwe naye indebele balizibele lodwa kumele ibe hayi kulalito angayenza indebele ngeke fane kuhlangana njalo lapho into esilwa lawo laba ndoda la silwa nezanu la into esilwa lawo silwa nezanu umbuqazwe ikhensa yesilwa nayo sihamba nesikhiphizana kuqala before sibone iindaba zamandebele sothi ke singakhiphizana ke sibe sesibona ke ngeendaba zamandebele ukuthi ungayenza kanjani ngoba mazi ikhiphizana saba yile hlupho engala demokrasi engala ntanteneni fanele ngathi ngaba sinokulungiswa kunye nala ndiqala kunye ngaphanga kodwa ayikho into eyenzayo ayikho into esiyenzayo asike sibambisaneni kunoko sigikho manje ndike lime kuqala ngawo ngokuthi amandlela ufanele ezimele
ngiyangibingelela emsakazweni ibantu bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo ilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'nxoshonxosho ezinje ingoba la besithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani ezilongibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokuningi lokhu abanandaba nakho ngoba yikusho lokhu ngoba andlulile ama-election manje bebekhuluma manje bathuli abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhiphi izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngem ngempela ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka 2028 lapho sevota. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka kodwa abantu beloku bephethe emlonyeni. Hayi bukhuluma kakhulu, bakhuluma kakhulu too much, bande kakhulu emlonyeni. Ama actions lona afunakalayo, izani pfa ifuna ukhishwa ngevota, ifuna ukhishwa ngeaction. So into ekhona la ukuthi uChamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda, aqina beyindoda mpela. Mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafe, makaqina beyindoda.
Studio 7 lo abathi umhlanga lo uzobambobana mehle, uzobhicabana mehle ngodaka. Kula mntwana uzele izolo lapha, thina sizele kudala masenze lima thina ethi yena ye awulazana uPF ezobusa wona zilungu bekhona befuna ukuqinisa iTriple C. Ubona bebona bebulala iTriple C befuna izana uPF ivuka bazobona izithutha kulazilima la wathi zimabhe bahlakaniphile manje nasezilima nasezilima thina izilima yini ele zamathi izilima naye kuyini izilima abantu belibonti lezamumenza izilima abantu sibekeleni into ezweni lezo zakwazikachabango lezo funa ukuze zikachabango lezi nakobulawayo.
Siyabingelela, siyabonga. Ngithanda nje ukubonisa abanye nje abafowethu umbono omncane ukuthi sebengasola uChamisa esoleni, uChubusile esoleni, kodwa iqiniso ukuthi izanu le ekhona ebuswa nguMasoni eyi ingozi kakhulu, ngoba awusho-ke uma bezatshela ujaji enkantolo ukuthi kalithethe kanjani icala lona leli leChubusile lisezinkantolo, kodwa libona ukuthi bafuna ukuliphendla kanjani, belithethe kanjani. So ngizomunye isikhulumele sithi uChamisa othule ayikho into ayenzayo. No, amajaji aseZimbabwe asecaptured wonke, asefana nepolisi ukuthi ezowuma wena uwaze uxabane labantu bezanu, ubulawe, ubutshaywe ngabantu bezanu, uyevula icala epolice station. I-police station ayimbophi umuntu wezanu. Bonke abantu ababulala omoblasting bangqashangqasha namanje, labona abagamula ubhugi emavule ocelemba basangqashangqasha namanje, basafuna ukuthi banqume omunye umuntu. So izinkantolo, amaphoyisa ngaphansi kwezanu PF akusekho, alisekho ithemba. Into nje engasiza amaZimbabwe ukuthi baphakame bonke bazikhulule bona kwabona amaZimbabwe, hayi ukuthi bathembe ikhodi, bathembe ukuthi kunamaphoyisa kunani. Ayisekho leyo nto, umnanga yonke into isephaketheni lakhe, yonke into izanu PF, police zanu PF, judiciary system zanu PF, for justice matter wona abantu bareporta kumnanga kwa everyday ngiyobatshela ukuthi icalele nje zakanje manje seuzothini ngaphandle sesikhulule singamaZimbabwe.
Basakazi Studio 7 kati thina wethu ama-voice note kungani engaveli emoyeni, kungani awethu ama-voice note engaveli emoyeni, kungani siyazama ukuthumela khona lapha, sithumele ngaphi, sithumele njani? Phela isazise lathi lathi siyathanda ukuveza imbono ngendaba elisithumelela zona zonke izinsuku. Lo okhulumayo ngu-Gerald wakuncube esigodini. Cela lisazise lathi ukuthi senze njani ukuthi awethu sikwazi lathi ukuthumela ama-voice note ona lapha. Siyabonga, ngilapha e-South Africa.
Studio 7, hayi Studio 7, sicela like lisikhuzele uMthwanga, uChris Mthwanga. Kanti amabhiliyoni la okhuluma ngawo angena elizweni labantu abakothumiloni abagebha igolide, imali yakhona iyanga? Kubuhlungu kakhulu ukuzwa uChris Mthwanga ekhuluma ezitshaya isifuba ngokuthi yena wabamba ibhazuka wabulala belungu. Kodwa umbuzo ukuthi kho lokho okukhulumayo kunceda ngani abantu baseZimbabwe? Ngeke ngezwa bekhuluma laye laphana ethi yena i-history abantu akufanelanga bayilahle. Isimanga ukuthi mayithi i-history akufanelanga ilahlwe, kufanele phela uthini nge-history yabo yegugu rawundi? Ngoba layo i-history abayebenzayo ububi, uhlala ekhuluma ezichaya isifuba. Angikwazi ukuthi amabhiliyoni la afaka amane, amabhiliyoni afaka imali eZimbabwe bawafaka kuphi? Ngoba abantu nje bayahlupheka on the ground. Kumbe ukhuluma ngemali abayifaka esikhwameni sakhe? Hayi, sicela ngisikhuzele uChris Mthwanga mani, hayi into ozikhulumayo mani. Sonke isikhathi uma ekhuluma yonke into ingaye lezano yakhe, ingayo lezano yakhe. Hayi Chris Mthwanga mani, sicela ngisikhuzele yona.
Siyabonga balaleli bethu, lawo bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Akesingene kwezemelika iziphathamandla ze-Israel lebuthole Hamas izolo bezile nkulumo ezokuthi ukubeka phansi izikhali okwesikhatshana i-ceasefire kuqhubeke ngemva kokumiswa okwamalanga ayisithupha. Lokhu kwenzakala ngemva kokukhululwa kwabanye njalo abantu abambalwa abathunjwa ngabebutho le-Hamas lababotshwa ngamasotsha akwele-Israel. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Well, yona injongo ye-IDF Israel Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. I can say it's been clear in one aspect. Ukuthi ama Palestinian territories asencipha okuyiGaza Strip lokhana vele sokuyi-strip khona kwakuyiGaza i-West Bank hayi la vele isinyamalala. Uma oNetanyahu be-announce besithi new settlements, pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane babe bexosha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi kona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama-Israeli athi wena we told them to move to avoid i-offensive. 1.1 million people umbe 1.7. Ama-Israeli Defense Force ithi wena sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Wonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zonezingxaso sekuthiwa new settlements kungabi lo muntu omangalayo ukuthi batshoni and angaphi. Wona labo i-1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt. Igibhithe layo yikho ivala amagedi isithi hhayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengama-Muslim antini nalitheni ukuthi baza bangcono ngapha pheleka basabuyeli. So thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwele ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya i-objective yabo they're pushing to ukuthi be-finalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asaz sizabona la u-Biden ukuthi angithi laphana ku-Putin wathi u-Putin solong wazungeni mbijana ayikhona kakhulu but na ngu-Putin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini u-Biden. Khathesi ama-Israeli athi wena angena alanda i-Hamas kodwa laye u-Biden uthi yena hhayi lingahlali phela lingaze lingene kodwa asazi what that means asazi sizabona.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela izombusazwe ubekhuluma icingweni le-Studio 7 engapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abebandla le-CCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga. Umanisipala wedolobho lakwaBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabelele elizweni jikelele wabulala abantu abedlula 150. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gandela.